Esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominister kazange ekhulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa iZimbabwe Election Commission. Ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezanu bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku, yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlangani kanye bebaningi. Yikho ke khonapho sizwa iZEC isithi yona ayila mali yokwenza lokhu lalokhu, kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la ma-election ngo-2023 uza kuhambisa njani. Ngabantu belokhu behlezi besethi kukubatha kwenzela ukuthi baphonge ujuma abantu. Yikho ke umacatshelana akafuneki imali izanu sidinga izimali, yona vele i-government sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsa ngoba vele besaba. Yikho ke mahlaba ezulu konke lokhu vele kazange kuphume kuhle kithi, sibona ngani ngamadlwane nje. Siyabonga.
Kodwa sesikhangela phambili, ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi? Sesikhangela okwenzakala ezikolo, ezibhedlela, lakuzo zonke ingatsha zikahulumeni.
Ngenxa yokuthi uminista uMthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba le mali ezakhwela igrosi ngesikhiwa, hhayi bakhangela bona abamabhizinisi ama-malsinia lama-multinational companies, hhayi umuntu oselupani osamahlambuzi oseJotsholo oseMaripati oseRushinga. Abakhangeli ngobuyanga obukhona, bakhangela ngamasekthari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda. Thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor Social Democrat Party. Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi. Asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva, abantu abala ngitsho le mali yokugayisa. Uma begayisa umumbu batshintshana bagayisa ngomumbu, imali okuthiwa yimali vele ayikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar. Asizwanga ngisho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi nini, njalo lokhe ecatshile ukuthi sizalokhe siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini. Abantu abampofu baza kwenziwani? Kazange sitshele kakhulu ngemisebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant, lamasotsha, lamapholisa, lama-CIO, lamatitsha bazahola mali bani njengoba behola umlaza? Kazange chasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela, bazafunda njani? Nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni, zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo. Kazange ikhulume kakhulu nge-devolution leyo abathi i-devolution fund, hayi i-decentralization, akula devolution. Asila ma-provincial councils bamba i-devolution, abale mali yibo abale amabhenki, yibo abale ama-mine, yibo abale zikolo. Yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi. Thina sifuna abantu balekele ubuyanga, babe lesikolo esilomkantsho, babe lesibhedlela ezilemithi, babe lamasimu okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu edevelophe awo, hhatshi ukubeke kuthiwa ulisi lelisi leyo vele namhla bayakusunduza, bayaphonga ukusunduza. Mahlaba ezulu, asivuse nini, kukhankase kakhulu.